akuntshintshi lutho nxa yena engumuntu ongakhulumi ngenguquko eyemithetho yakhona. Kuyafana nje lokuthi uchashe umuntu ukuthi atshayele imota efileyo. Ye, siyazi ukuthi lapha suka khona ngumuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu, kodwa nxa engaze agobe egobela imithetho yezanupiyef, imali yethu kayise zibe ngcono, iyabe lokhu ibhidiseka. Kufanele ukuthi asebenzise imikhonto lemahawu ayeyisebenzisa esasebenza ebhenki yakhe.
Yo, siyabona ukuthi idola lezimbabwe lamva sikhuluma nje nxa sihlangele umkambo wensida likuma-42,000 ukuthi lithengwa ngentengo leyo nxa sihlangele idola lemelika, kambe ngaguqula khonokho?
Ukuguqula umumo owemali yezimbabwe kakusuke into oqondane lebhenki kuphela, hhayi lo lesiphala esikhulu sezimbabwe. Kuyafanele ukuthi bahlale phansi wonke umuntu olothando lokuthi imali iguquke, abalungisa izimpahla, abalimayo, abembayo, ingoba esingathi ngesikhiwa i-national productivity yiyo eyenza ukuthi imali igcine. Ukuphunga udinda nje imalumbe angakwenza owakathesi yikukhulula imithetho yakhona esithi ngesikhiwa i-free market economy, ukuliberaliza imithetho isebenza kanjani, imithetho eyomsika ovulekileyo esithi i-free market monetary policy. Yikho angakwenza owokuqala kafanelanga adinde enye imali, okwesibili kufanele ukuthi akhweze intengo yokuqasha imali ebhenki, ama-interest rates. Owesithathu ufanele avule imali eyezimbabwe ukuze incintisane emsikeni ovulekileyo lama-US dollars esithi khona i-free market monetary policy. Kula lokhu angaphumela ukuthi akwenze, kodwa njengoba ngisitho ukuthi sokufuna ukuthi abantu bahlale phansi kwenze ukuthi bavumelane, ngoba sewuqondane le-national productivity.